Ngomnyaka ophelileyo esiqintini senduna umvuthu kulomuntu owabulawa yindlovu. Kwathi kumaviki amabili aphelileyo kulomuntu ohlatshwe yinyathi walimala okumangalisayo walaliswa esibhedlela koBulawayo. Inyamazana lezi ezigcinwe luhlangothi lukahulumende oleZimbabwe Parks and National Wildlife Authority labeForest Commission zibulala lezifuyo. Unkosikazi Elizabeth Ndlovu oleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisithupha lanye 61 ohlala eMpumelelo wagwazwa yinyathi evulela imbuzi esibayeni sakhe yambandezela entubeni yomuzi yamdabula isisu. Usasezandleni zamadokotela eMpilo Central Hospital koBulawayo. Ngenyanga kaMfumfu ngomnyaka ophelileyo, unkosikazi Jennifer Kuphe ohlala esigabeni senduna uvuthu walahlekelwa zinkomo eziyisikhombisa lembuzi ezilitshumi ezabulawa yizilwane zingena ezibayeni. Ekuqaleni komnyaka, kulojaha ophose wabulawa yisilwane eyeluse inkomo. Esinye isiphathamandla seWange Rural District Council, uMnumzana Phindile Ncube, uthi inyamazana zasendle zihlupha kakhulu izakhamizi emabale ekaChechethe leChikandakubi. Ukhansila wesiqintini sekaChechethe, uMnumzana Give Me Again Moyo, usola kakhulu uhulumende athi wehluleka ukugcina inyamazana zasendle.
Abantu laba abazilazi izinyamazana lezi kungelasizwa abalutholayo. Abathatheleyo ukudla akulasizwa abalutholayo. Abathathele izifuyo akulasizwa abalutholayo. Abanye abantu kwalokwesaba behambe ezigabeni zabo ukuthi ekuhambeni kwethu lapha sizanyathelwa indlovu, ziwa izilwane, isifuyo zizadliwa inyamazana, abantu bayemabele sile besaba. Kodwa uhulumende akula lutho alwenzayo, akula lutho asiza ngalo, waphathisa ngalo. Akaze kube lo muntu okhompasethiweyo, akaze kube lo muntu osiziweyo eselimbele esesibhedlela uhulumende sakhe. Akula indlovu, kodwa siyakwazi ukuthi indlovu lezi zilomalusi wazo, lezilwane lezi zilomalusi wazo oyi-national park. Kulomama esidobe enumber 4 owadlelwa inkomo eziyi-7 lembuzi eziningi, ushiyelwe ngumkakhe engumfelokazi wathiyela izifuyo lezi ukuthi zimsize kuhamba impilo isaphambili lemuzi. Umuntu lo usedlile, uya ngaphi ngempilo yakhe?
Uyakhala lo nkosikazi Silumukile Masina.
Kulo mama ogwazwe yinyathi waswelakala ukuthi engancedisa njani, kuze kwathiwa izimali izakhamizi ukuze eyethola lelo sizo. Emasimini siyahlaselwa yindlala ngoba sivuka emadabuka kuthi asilingana, silabondwangu basihlasela, silabondlovu basihlasela, sasikwazi ukuthi singenze njani. Njalo isivuno sakhona asisiboni ngoba into lezi ziyasiwonela lokhuyana ukuthi asazi ukuthi vele singazivikela njani.
UMnumzana Joshua Ngwenya, umlisa wesiqintini sekaChechethe, uthi inyamazana zasendle zibulala izifuyo njalo zidla amabele ezakhamizi. Uthi okumangalisayo yikuthi ziphiwe nguhulumende amalungelo adlula awabantu.
Mina umcabango wethu ngokuthi nxamte edlelwe amabele akhe kathiwe kumbe inkomo kathiwe, kungaba njalo kuzabe kuqondile ngoba bengisebenzile kodwa ngabuyiselwa phansi zinyamazana. Into engiye ngiyilandzelelayo, umthetho ubunjwa. Umthetho wakhuluma kakhulu ngenyamazana, umuntu kakuzange kukhulunywe ngayo ukuthi kathi pho njengoba inyamazana zabe zimhlubu zibahlukuluza abantu, abantu bebona kuthiwa nxa sesithe zabahlukuluza. Khonokho ngibona ngani kuqakathekile ukuthi kulungisiswe ngonomthetho.
Obona ngezendlelo uMnumzana Farai Maguu owe-Center for Natural Resources Governance uthi okuhlupha kakhulu yukuthi akusela thango oluvimba inyamazana zasendle ukuba zingangeni emizini yabantu. UMaguu uthi okunye njalo yukuthi sokugcwele amankampani emba amalahle endaweni okungamelanga kungene abantu.
Government sometimes resettled people in those buffer zones, or they have given those buffer zones or portions of those buffer zones to mining companies.
Uhulumende kwezinye izikhathi uyahlalisa abantu kuleyo mingcele kumbe anike amakhampani embayo, okuyikho osokubangele ukuthi imingcele le ehlukanisa abantu lezinyamazana inciphe, lenyamazana zivuke ulaka ebantwini zibulale ngenxa yemisindo eyenziwa ngabembayo.
Umnumzane Tinashe Farao isikhulumeli sezimparks uthi inyamazana zasendle ezabulala abantu abangamachumi amahlanu nyakenye sezibulele abalichumi lane 14 lonyaka.
This year we've lost about 14 lives, slightly higher, considering that we are now moving into the dry months of the year and more animals will be moving into communities.
Ekuqaleni komnyaka lo sesilahlekelwe izimpilo zabantu ezilichumi lane. Inani leli liphezulu, sinanzelela ukuthi sesizangena ebusika lapho inyamazana ezizabe zingena emizini yabantu. Siyaphatheka kakhulu ngesisebenzisana labo ukubona ukuthi siyehlisa uhlupho lolu. Yikho sizama ukuletha icebo lokwenza ubulungu obuhlanganiswe lebilebile lezinye indlela zokuvikela izakhamizi
and many other deterrent methods to ensure that our communities are safe.
Baningi abantu abakhangelele ukuba uhulumende uzalungisa udaba lokulwisana phakathi kwenyamazana zasendle loZulu. Ngimele iStudio 7 ngiseWange, nginguNokuthaba Dlamini.